Intengo yegazi eZimbabwe iphezulu kakhulu, iningi labantu likhala ngokuthi alenelisi ukufinyelela intengo yegazi. Ilunga lekomiti yezempilakahle elilunga ledare lephalamende elimela isigaba semakhandeni eNtumbane, umnumzana Dingilizwe Chuma, uthi uhulumende sowehlisa intengo yegazi ngenxa yesimo somnotho elizweni, ethi bathemba ukuthi lintengo izakwehliswa njalo. Uthi bake bavakatshela kweleZambia lapho abananzelele ukuthi omama abazutheleyo, abantwana kanye labakhulileyo balithola kungelambadalo.
Sesike saya eZambia sisiyafunda ukuthi bakwenza njani okwegazi. Sithole ukuthi bona banikeza igazi ama-vulnerable groups mahala. Ngakho sithe siphenduka sakhuluma ngakho ePhalamende lapho uhulumende avume khona ukwehlisa intengo yegazi ibe yi-$50. Njalo lokho sikhangele ukuthi uhulumende aze afike ekunikezeni abantu bonke igazi mahala.
Isakhamuzi semzini weNtumbane unkosikazi Margaret Moyo uthi bajabule kakhulu ngokukhulunywe nguChuma ethi bathwele nzima ngoba igazi alikwelediswa, ngakho uwehla kwentengo yinto eyamukelekileyo.
Intengo yegazi iphezulu kakhulu, thina siyakhala ngayo ngoba asiyenelisi. Nxa usuhlangane lomkhuhlane imali zakhona zaseziziningi kakhulu. Egazi yona leyi ekwenza ibe nzima kakhulu ukuthi bayifuna phambili. Abaphi isigulane igazi bangazange ba ngiqale ubhadale. So siyakhala kakhulu ukuthi igazi kaliyehle intengo ngoba thina igazi siyalidonetha mahala, sibapha mahala. So besicela ukuthi intengo le iyehle, kumbe njalo lalaba futhi abadonethayo kube babhalwe phansi amabizo, kwenza ukuthi kusasa nxa sebefuna igazi bayenelise ukuthi bona balithole mhlawumbe ngentengo ephansi.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Soneni Dube esinikeza igazi sithe igazi kumele lehliswe intengo kakhulu ngenxa yokuthi balithola ebantwini kungelanhlawulo. Ethi kulusizi ukulahlekelwa impilo ngenxa yokusweleka kwegazi.
Intengo yegazi kumele ihliswe sibili, ikakhulu ebantwini abadala lapho mama zithweleyo kanye labantwana. Ngoba kusuka kube nzima yabakhulu abantwini abadala ngoba abanye vele babengela ukuthi bakhangelwa mbani. Even labo mama abazithweleyo abanye babengama-single parents kwaphana, umuntu elisa vele ukuthi anja ukuphila kwakhe. Ngakho besike sakhulumisana lo MP uChuma ethembisa ukuthi uzakhulumisana lo hulumende ukuthi konke lokhu kumele kukhangele. Khathesi sithwele nzima ngoba igazi alikwelediswa. Ungaze uhambe lifunekela ejenti sibili awulitholi ngoba vele liphiwa ngesikweleti. Ngoba kuzabathathela isikhathi futhi ukuthi kudinga imali yangkhona ususeyathenga igazi. Lokho kugcina kuswenze ukuthi impilo eziningi ziswelakale ngendaba yokungakwelediswa kwegazi kumbe ukungakhangelwa ukuthi i-background yomuntu yaziminjani, umuntu uyenelisa yini ukuthi alithenge lelo gazi.
Intengo yegazi yayingamadola alikhulu lamashumi ayisithupha, njalo iningi labantu belisehluleka ukubhadalela leyi ntengo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.